Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesibili mhlaka 29 kuNhlangula 2021 igama ngontungami linkomo nanzi ezihamba phambili
uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange uqheliswe imfundiso
kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 belomkhuhlane lo
udube silalo ngenzani yikuthi bangabantu abafuna ukuthi bafdala udubo bangadala udubo sibechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo
ibandla lezano PF lithi selimise ukhulu mende ukudiliza izindlu zabantu athi zakhiwe ngaphandle komthetho ababesebenza emahoteleni eVictoria Falls basebegunyulwa ngenxa yeCOVID-19 bathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Pope abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1749. Asebebanjelwe umkhuhlane sebephezulu kwenkulungwane ezingamachumi amane lasikhombisa 47,284. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,957. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lasithupha 15,938. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 764,248. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 534,906. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi bayahlatshwa yini abantu esigabeni sakhe.
Indlela imfundiso ethophele ngayo ebantwini kayisiyo esingathi ibanike ulukuluku lokuthi bahambe bayehlatshwa laba lutshwala bangabe bezwile ngalolo hlelo. Kodwa engingakutsho nje ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange uqheliswe imfundiso ezenza ukuthi abantu babone ukuqakatheka kokuthi bahambe bayehlatshwa. Ekunye njalo esikuzwayo ukuthi lakuma-centers khonapho idosi esikhona ile yesibili i-second dose eyokuqala selokho yaphelayo ayikatholakali ukuthi abangazange behlatshwe okokuqala benelise ukuyahlatshwa. Kungakho-ke yona le second dose ekhona kuthi ukuthi abazayihlatshwa yilaba abahlatshwe okokuqala abangazange bahlatshwa kuqala bazaqhubeka lokhe bengahlatshwanga ngendaba zokuthi nxa sisizwa ngamahungahunga i-first dose kayitholakali.
Abantu bayazilandela yini iziqondiso ezifakwe nguhulumende khona ngapho eLupane?
singathi abantu kabalandeli izinqumo kukanti bavele kumnyama kibo abala information lezi inhlanganiso ezizimele zodwa ebeyizizo ebezincedisa kabanzi ukugqugquzela ukuthi abantu benake lezo zinqumo ezethulwe nguhulumende kabasenelisi ukuthi bangene emakhaya bakhankasele lokho ngenxa yemigoqo efakwe nguhulumende yokuthi kungabi lemhlangano engenziwa. Kungakho ke indlela abantu abatholiswa ngayo information emakhaya inzima ukuthi bazi izinqumo zona lezo. Ngaphandle kwalokho ezinye izinqumo kumbe ngithi indlela zokuzivikela ezidingakalayo azitholakali emakhaya ngenxa yomnotho lo omimanzonzo. Abantu kabenelisi emakhaya ukuthi bangathenga ama sanitizer, ama mask, so yeze izinto ezinzima kakhulu udingakala ukuthi ngabe uhulumende ungenile esikhwameni sakhe wancedisa abantu kuzona lezo ndawo.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust. Ibandla lezanu PF lithi selimise uhlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezifana leHarare kanye laseMelford eMashonaland East lampo ikansili yeGoromonzi edilize khona izindlu ngempelasonto isithi zakhiwe ngaphandle komthetho. Ngokubika kwenkundla yeZim Life, isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obed Mpofu utshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi ukubhidlizela abantu izindlu lokhu yikudiliza impilo zabo kanti njalo yikungabi lesihawu. Umphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo laye ukufakazile ukumiswa kohlelo lolu ekhuluma lentatheli zindaba. Uhulumende ubesolwa kakhulu ngabantu ngalolu hlelo. Siqoxelo lwelamalungelo umnumzana Mthulisi Hanana.
Udube silalo ngezano yikuthi bangabantu abafuna ukuthi bafudala udubo bangadala udubo sebechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungise lokho okulihluphayo bakhohle ukuthi sihlutshwa yilokho okwenziwe yibo. So khathesi kuzathiwa uhulumende uhulumende olalelayo ozulana nabantu kudwa kungamanga bebevele befuna kufike khonapho. Alubana bebeqinisile ukuthi hayi misa sibili kababhadale bangakungaphelele kumiseni kababhadale labantu bona labo asebadilizela izindlu babadile indawo zokuhlala akade enxenye sebehlala phakathi kwezindlu esezidiliziwe kusayakhwa ezinye. Yikho esingabona khona izanu nguhulumende olalelayo ngoba izitendi zonezo abazizayo yizitendi abaye sabona ngo-2018 if no-2019 behamba besiyazibuka ukuthi abantu bayakhile. So ikuvalwa amehlo nje bebevele befuna ukudinga lela yokukhanya ngani banguhulumende olalelayo baqala uhlupho sebuya namhlangane sebe solve problem yakhona ukuthi sichaye izandla izana ivele injalo.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende ele cabinet libi kwalizahlala namuhla likhulumisane ngalolu daba ubona liphuma lesinqomo ba.
Kanti bona laba abahlalileyo besithi khona akumiswe ukudilizwa kwezindlu kungani bengazange bahle benzise inqumo sonke esesilinda i-cabinet. I-cabinet isizothini khona sokumisiwe vele ukudilizwa kwezindlu ngamandlwane wona lawa. Yikho futhi okunye esikwenza sinanzelele ukuthi kugatsha lwezana i-Politburo lulamandla ukwedlula i-cabinet. yikho bona beqala benza isinqumo sebeyihambisa ku cabinet ukuthi cabinet dinde ivume yikho esibona khona kulodubo khona apho akulanto enja ezaphuma ku cabinet esingakayizo aluba benguhulumende olalelayo njengoba bengitshilo i cabinet kayihlawule kayibhadale abantu abadilizelwe izindlu zabo ngoba ukwakhe izindlu ilizwe lomile kangaka kunzima kubuhlungu imali yakhona kayitholakali ikakhulu nxa sikhanda abantu bazihlolela amabhondi ukuze uqogelela amabhondi wethenge emkambo omnyama kumbe uthenga ngapi ibe ngama US dollar uyiwakhe imali enenga cabinet aluba iqinisile sibili ukuthi ukhona ukungaphuma kababhadala abantu laba abadilizelwe izindlu zabo
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu.
Yebo 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 mthokozo muhle siyalinqonsa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngenhlelo zikahulumende weZimbabwe ezijonge ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama
Ababesebenzela amahotela edolobheni leVictoria Falls bamiswa umsebenzi ngenxa yokuqhamuka kweCOVID-19 basebephiwa imali eyincosana nje kuphela njengempentsheni bathi bazaqhubeka belwisa ababengabaqatshi babo ukuze baphiwe imali ethe xaxa Uhulumende uthi ufuna ukuvuselela imisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe. Ngokunjalo ugatsha lwezempilakahle lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-coronavirus kulelo dolobho njalo yilo elibikwa lilabantu abanengi asebehlatshiwe. Kodwa labo ababesebenza kuleli dolobho bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuvuselelwa kwezokwethekelelwa kwelizwe bona bemiswa imisebenzi. Abanye bathi basebenzela amahotela la okweminyaka edlula engama-40 kodwa bathe bemiswa umsebenzi baphiwa imali engamadola angama-500 kuphela i-$500. Bakweza udaba lwabo emthethwandaba nyakenye kodwa inkundla ilulahlele katshana ngenyanga edluleyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye walaba bantu umnumzana Edson Moyo.
From the beginning vele ukukhanya akulanto eyahamba right but thina ukubona kwethu ngapha i-outcome ithe isiphuma ithokukhanya ngani i-company was right lokho vele it's totally out because thina vele asizanga kesi consultwe kumbe senziweni konke and the futhi ku-retrenchment board abazanga be-applyele abenzangani konke izinto zonke zona lezi azenziwanga yabo and then thina futhi umuntu owamela unit wonke it's only one person onguye owasayinayo ukuthi ama-unithi wonke esayinelwe ngumuntu one uyabona la ukuthi it's impossible yabona so sesikuhambisa ku-labour code labour code yiyo-ke kathe sezaba le-final say like bakhona laba like i-management eyabe indaba vele yase yasuka straight yaya ngaphi ku-labour code so i-outcome yangonilo kengakaphumi
manje selizathatha manyathelo bani
okomsebenzi vele azisela shungu yokuthi thina we can go back emsebenzini vele asisila ndaba lakho lokhu laphana sesiphumile laphana thina what we want ukuthi to be paid okungcono because we have worked for these people we want to be paid that ama packages are decent can't say ukuthi umuntu working for 40 years and then you get less than is $600 $700 my friend lawo you see about such kulama hotels amanye like Stanley Livingstone umuntu osebenze kumbe almost 8 years uyabona 8 years umuntu oyenzela yazi kade bezuza izimali zabo ezinhle we can't compare okokuthi is like lapha kule Standard Livingstone umuntu bekhangela ukuthi isalary yakho yona leyo oyihola times number of years and then bezobuya futhi bethe half of your salary times number of years just imagine That one I can't say it's a hotel, it's a lodge. But they were paying abantu babo uyazi. Ai, ukuthunga ku compare lokwethu, so it's embarrassing. It's embarrassing yakwazi. So labana ngali there is no complaint. They paid well, very well, Stanley Livingstone. They paid very well. Yabo, manje thina ngalo ukuthi sibele emsebenzini vele, we don't dream of going back there. We don't dream. Thina want to be paid ama packages etwa decent packages. Okwakathi no, they just call these ama abantu ama trainees, they are using ama trainees, you are mostly. They are calling ama trainees. Yiba basetshenziswayo mostly kathesi khona ngale. Nxa kungani kungaba busy, they call ama trainees lawo bebasebenzise. But those people, they don't complain, you see. They don't complain even when bebasebenzisa ama hours amaningi. They don't complain because unga complain now when then they will tell you asisakumisa, asisakulokhuzi. Uyabona? Sakhathi lokuzeni yakho icontract yakho yabo. That's what they are doing, those people. So thina we don't mind about them ngale. Safuni vele lokubuyela now, but we have started, some of us, we have started doing our own things, uyabo.
Umnumzana Edson Moyo ngomunye owayesebenza ehoteleni osemiswe umsebenzi eVictoria Falls. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi owesifazana weMDC Alliance unkosazana neSayima Rova ukhululwe ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshwa ngesonto ebusuku esetheswa icala lokungena lapho okungavunyelwa khona abantu egcikeni lendizamtshina eHarare. Umarova wayelande ukuyahlangabeza umne wabo olande imfa kayise. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi abahlabeleli ababili uXQ lonathi o bakhulule labo ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshelwa icala lokusebenzisa amaphepha okuzibazela atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane we-COVID-19. Soku isikhathi sembiko yenu.
Bayibona ni bantu bakamphakazi. Bantu Studio 7. Ndingelivinge namhla. Ngizathaba. Ngayojani ngayezavalwa. Umonzora. Lomnangagwa yinto yinye. Umonzora ufuna uthatha amavota abesewahanjisa uzana. Izana izawuyina njalo ngoba amavoti awe-MDCT aza kuya kuzana. Abezathathwa ngumonzora. Umonzora lomnangagwa bayazwanana laba bantu. Azwanana okuzwayo usivile. So wonke amavoti aza kuya kuzana. Amavota e-MDCT. Limnanzelela umuntu yena lo inyoka. Inyoka, inyoka, uzwanana lesita.
Studio 7 sanibona ninjani nonke. Hayi ngiyaphila. I comment ka Khaliphani Phugeni laphana ku Obeti Gudu. Yeah. Hayi liqiniso likhulunywe ngu Khaliphani Phugeni, kodwa into engiyaziyo mina ikuthi sebezomfaka under fire ukuthi like bazomhlala sebemgijimisa sebengathi bayamxotsha company party ngoba vele kuyiparty yamashona leyana kuyo. Uma Khaliphani Phugeni kuyikuthi sebekugijimisa sebekuxotsha, baya bengakuxotshanga ekhaya. Ikhaya lakho vele likhona lapha phansi kukamqondisi lapha MRP. Uma ungeza kumqondisi MRP uzoba ususekhaya Khaliphani. Ye, mina ngikuzwile ngecomment yakho and futhi ngiyabonga ngamagama akho na lana owakukhulumileyo, kodwa mase uxotshwa khona lapha silokhaya la ikhaya i-MDC awukho ekhaya. Ikhaya lakho lilako MRP bese siza kulo othi mhlawumbe makungahlangana umqondisi lo Chamisa bazokhiphizana. Asifuni thina lokho kokuthi kona kuthiwe khona uChamisa lo umqondisi bafanele bahlangane, ngoba uChamisa uzothi mayeze fika la angahlangani nomqondisi afune ukuphatha yena. UChamisa uzofika afune ukuphatha, so asifuni umuntu ozodisturb umqondisi lapha khona yena. Umqondisi is our president for MRP. at least mangabe ukuthi uChamisa uyabe efuna ukuzobambana neqembu lethu le MRP akabuye ezoba iGarden Boy kaMqondisi ye lapho ngiyavuma ngiyavuma kulokho ukuthi maye ngaba iGarden Boy kaMqondisi uChamisa eh ha siyabonga
le ndaba zasekhaya le inzima kakhulu le inzima mpela ngoba kathese sokubhaliswa ukuthi abantu behola abalwa izimpi baqotha abantu ukuqala izimpi ngo yonke eqedwe ukuqotha abantu sokubhaliswa akusela abantu ekhaya labantwana bazalwe South Africa ungathi aregister umntwana kezimbakwe beki ufuna imali engangenkomo yini konoko ilizwe linjandeleli vele lezinto ezenzakala lapha ekhaya ayikuthi siyapolitika silangqondo zonke ezenziwa yabana abaphathi bethu sinamanye vele sasinandawo ukuthi umuntu umhlobo umuntu siyasingabantu sonke ngithi kodwa lapha kulokucwasana ukuthi kulomhlobo nje kulomhlobo nje ngento ezingahambiyo khathe sesikhomplena sikhatshana ngoba moseduze ngakukhomplena uyabulawa lawo bazafa abazanga akula mntu azozefela so yena le nto nale asihloniphaneni bantu bakithi asihloniphaneni impela siyacela siyacela kakhulu singabantu sonke asihloniphaneni namhlanje ilizwe leli sokufanele ukuthi lidatshulwe phakathi ngento zenza ukuthi abantu bonke babalekile kudliwa one side kudlwabanye balamba ngithi yini kona lokho okukhulumayo ngusibanda ePlumtree nyabonga noma ungathi maphosa kuyafanana
Salibonani salibonani mthokazi omhle magumba mani omhlaba lapho likhona yekhulwami ndlovu angikhohlwa nekophulula umuntu omdala nomalumekazi wami konaphana nakamika ngithi linjani liphile ngenkosi ngiyabonga umsakazi uma ufika kuleyo ndawo insiza bakhona abantu kuna bedize kwami malume sasitshovi lothandazane uchuma kwesivalo ke sibangani ngiyabonga lonke lepupu konke ndawo abathi kanjalo dandanda siyabonga msekazo ngani usungenile kakhulu ebantwini besicabangene emadorobheni nje hayi ngani makhaya landiwazi msekazo ngiyabonga ngilithanda thandiwe ngumoveni ungwenya lizigcine stay safe i-COVID khona madoda moveni ungwenya edaluka awee
Abanini belizwe sikhale linkululeko Hiti abanini belizwe sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua nkomo sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua nkomo sikhale linkululeko Iti abanini belizwe sikhale linkululeko Iti abanini belizwe sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua nkomo sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua nkomo sikhale linkululeko One Zambia, one nation One Zimbabwe, one nation Muna macha hautwa kopiti.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wase-Ethiopia uthi usemise okwesikhatshana impi esesigabeni se-Tigray okuyisimemezelo esiza ngesikhathi isigaba lesi sibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kubikwe izintatheli zindaba ze-Associated Press. umsakazo we Voice of America wona uthi abaphathi ntambo bamazwe achiyeneyo agoqela elemelika bahlangene eRome kwele Italy izolo lapho abavumelane khona ukuqhubeka belwisa izidlova ze-ISIS emazweni achiyeneyo agoqela aseAfrika. Singene kudaba lwemelika. Owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump wethule umbiko izolo ecothoza umkhokheli webandla lakhe eliphikisayo elama Republicans kudale lesenethi umnumzana Mitch McConnell kanye lowaye ngumtshutshisi kahulumende wakhe umnumzana Bill Barr esithi behluleka ukumsekela ngesikhathi ekhonona ngokuthi wanqoba ngokuqilwa kukhetho olwedluleyo ngumongameli Joe Biden. Umnumzana Pa wacunula uTrump ngemva kokhetho kulandela amazwi akhe awukuthi kwakungelabufakazi bokuthi kube lokuqilibezela. Abanye bathi uTrump engaba ezama ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Umnumzana uDonald Trump babunkomo yindoda engadeliyo olalokhuyana ukuzitshela ukuthi yena akasoze kube kukuthi wanqotshwa enqotshwa ngumuntu ofana lomnumzana uBiden. Usaselakho ngokwalo ukuthi yena lokho avela azitshela khona ekhanda lakuthi yena ngeke aze ayehlule ngomunye umuntu. Kusaseyiyo into esamenza ukuthi lakathi aqhubeke njalo esese lentshukuntshu le siyibonayo eqhubekela phambili. Lokho ezama ukuthi avuselele okwenzela ukuthi angenele ekhethweni oluzayo. Ngoba siyabona ukuthi into ayizamayo uhlongoza khona ukuthi azame ukuthi aguquzele njalo avuselele abalandeli bakhe ukuthi bamazi ukuthi ukhona ukwenzela ukuthi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho mhlawumbe sekungabe lamathuba angabona ukuthi angayenelisa ukuthi angene ekhethweni.
Abebandla lakhe ubona bemamukela yini bavume ukuthi ancintise mele ibandla lelo alubana ethe wamemezela ukuthi ngempela uzancintisa kukhetho oluzayo.
Ama-Republicans abasoze bamamukele iningi labo ngesizathu salokho akwenzayo ngoba into leyana eyenzakala leyana isigemegeme esiyenzakalayo lesana sokuhamba siyahlasela ngale kuleyana indlunkulu laphana kwakuyindlu yena iyayitshengisela ukuthi nxa uhlasela lesiya sigodlo utshengisela sobala ukuthi uhlasela ilizwe lasemerika ngokwalo ngoba laphana isigodlo lesiyana siphethe ama-secret files siphethe zonke izinto eziningi njalo wayefake abantu abaningi engozini. Kodwa into bazaba khona olunye uhlekalo oluncane oluzawe luzama ukuthi lumsekele. Ukumsekela kwakhe akusoze kube ukuthi bayamsekela kodwa kuya ukuthi bayamsekela ngenxa yokuthi bayesaba ukuhlambalazeka. Bazama nje ukuthi bona bangathi benze ingathi bayinto yinye kodwa khona eqinisweni besazi ukuthi iqiniso lona liminjali. Iningi alisoze limsekele ngenxa yokuthi wahlambalaza kakhulu laphana iqembu lakhe etshengisela sobala ukuthi yena akalaleli omunye umuntu njalo nama-advisors yakhe angazi ukuthi abayenelisi yini ukuthi bahlale la phansi. Ngoba indlela yokuresolva i-issue efana nanale abasuka kiyo bekufanele ukuthi ngabe yena uye wabuyela back ku drawing board wahlala phansi wabiza iziphathamandla zakhe leze ahleli lazo esitafuleni abe-executive committee ayenelise ukuthi bahlale phansi bayihluze udaba lolu bevale iminyango bese za izinto yabo yama-Republicans bephakathi endlini. Andibani ukuthi ahle aqalise ukuthi ahambe kumaphandle ayememezela ekhuluma kabi abanye abeqembu lakhe njalo okufanele ukuthi ngabe kukuthi ngabantu ababa yimbumba ababa into yinye. Okutshengisela sobala ukuthi uTrump sasenguye lwana uTrump wayizolo akatshintshanga. So nqabe ngathi bayambuyisela ngithemba ukuthi bazabe besazi ukuthi njalo babebona ukuthi lapha bazingenisela amanzi endlini.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 belomkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lithi selimise ukudilizwa kwezindlu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezijiyeneyo. Aba besebenzela ama hotela e Victoria Falls bagunyulwa ngenxa ye coronavirus bathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, untungame linkomo.